ezindabeni zethu lamhlanje. UZulu uthi ingxoxoxo ekubandleliswa noPS ilakho ukwenza ukuthi kuqhamuke impi yomvukela eZimbabwe. Ilizwe leSouth Africa likhangelelwe ukuthi livezele abantu beZimbabwe abahlala kulelo lizwe indlela ebalulekileyo yokuthola amaphepha okuhlala kulelo lizwe. Bamiswa emthethwandaba abantu abahoza unkosikazi Grace Mugabe emkhosini wePresidential Youth Interface Rally ngoBulawayo. Kuhle lweZimbabwe Today asixoxeni lamhla sixoxa ngokubaleka kukaMnumzana Emmerson Mnangagwa eZimbabwe. Uzaboshiswa na ngodaba lombuqazwe weGugrahundi. Kuhlelo lweWoza Woza Friday lamhla silomculi uClement Magwaza. Ku-Livestock lamhla sihlolisisa ukuxokozela kubandlalizano PF. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 0012 4650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930 6065 15460 laku-13860 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.